engakusho ukuthi yabona ekukhulumeni omnye lomnye uyakhuluma ongabe kuye angisho kodwa thina ngokwazi kwethu ukuthi ibandla lezamthezu ibandla elihlonisa wonke umuntu njalo singananzelela iy'nkulumo zabo zikhona ngabe kuzokhuluma nje kukhona ukuthi umuntu uyakhuluma emelele ibandla ukuthi umuntu wesikhathi uyakhuluma owumbono wakhe umuntu angikakuphikisi
ye siyabona njalo lokuthi ubeke wathi khona ngazani uthwangirayi wayethanda abamhlophe ukwedlula abantu abamnyama kungabe kuvume njani kolokho
njengoba ngitshile ukuthi ezinye inkuluma ngisho zisuka kwesikhathi zingahambelani zokubona komuntu okunjengokuthi uma sidlala ibhora kukhona ukuthi sizadlala ibhora lireyithana lapha nalaphana le nkulumeni kungaba njalo kwesinye isikhathi kodwa into ebakhona edala ukuyinanzelela ukuthi inkulumo ezinjana zabo zingafuni ukuthi zihlabanise abantu kumbe abantu balwe ngendlela ukuthi abantu besuke bathethisana lenkokheli ezi kunjalo nje lathi kwesikhathi sikhuthaza ukuthi lathi siwumkhokheli wethu asifuni ukuzwa abantu bemhlukumeza ubaba u-EC sabe sifuna ukuthi ahlonishwe njengoba engumkhokheli welizwe ngaleyo ndlela lathi sabe sikhangele ukuthi ezinye inkulumo ezinjenga ezingabe ziletha ingabano phakathi kwabantu bezimbabwe sabe singakhayelelanga ukuthi zivele emlonyeni wezombangazi kwaba elizweni
ye kukhona njalo akhuluma ngakho okwezijezo zenoto uthi kwenziwa phela umuyi uthwangirayo ukuthi ubuye nezijezo zenoto kwele zimbabwe linavele likubona njani njengebandla kodwa
ya kodwa uma ngizikhangela phela laphana kukhona ukuthi kunezinye izinto ongazinanzelela ukuthi ngesikhathi sithatha umhlabathi laphana kukhona abantu ababekhambisana labelunga ngisho besitho ukuthi no umhlabathi lowo ukuthi lize liwuthathe linayenzani lokhu nalokuyana ngibona ungani akusiyo into esingayibalekela ukuthi kukhona ubufakazi obukhona obugcweleyo ukuthi waye babekusho bona ngembono yabo kodwa lapha sisitho thina ukuthi bona izijezo zenoto lezi zingabe zabuya ngemva kokubana zicelwa phela ukuthi azibe khona zicelwa ibandla elithize kodwa asingeke sithi umuntu othe usuke wathi kodwa zingathi ibandla ibelalikwenza.